okukhona ukuthi khona yena umgabe uhle waya campaigna yirally yakayenze yona liyana nge-11th hour. Awuyirally kayidinga ukuthi khona ubuthanisa abantu, idinga i-message eya ebantwini. Ngoba nisiwachaya konke ukuthi khona laphana yena uphethwe njani, uchaye konke ukuthi khona vele kwakuvele ngathi lokhu kwayikhuleyi, uchaye konke nje ukuthi khona hhayi yena ngokwakhe ubona umuntu ongakhokhela engujamisa, and then in terms of numbers ujamisa unabantu abaningi, esikhuluma iqiniso. Ngala bantu balanda amakhuba lenyamazana lezo kuthiwa zinkomo nokuthi bayathiwa lokho nalokho. Njalo kuzani laphana singakhohlwa ukuthi khona kule yikho kule G40 khona. Njalo singakhohlwa ukuthi kuzani khona laphana nabantu abangekho kuzani. Abantu bahlukuluzekile ngendaba zamabhiyo, iibhili zamafoni, iibhili zokubhadala amanzi, iibhili zikavesa. Umnangakho akaba zeke vele ke thinte ngakho uzithulele wadijima wakhupha amasela emajeli wabachaya phandle. Laba bantu abapikayo begqoke zabo impahla phandle behlutshwa yibhili ayenzayo yena umnangagwa ekuzanu ezindlu lama-ministers akhe. Kakhulumi ngakho.
Manje labo abathi mhlawumbe umnumzana Chamisa enganqoba bazangena futhi umnumzana Mgabe kumbe unkosikazi wakhe?
Hayi, lokhana bengatshoni bekukhangela labana abantu ngabantu abayi-citizens, esingathi ngaba-citizens leZimbabwe, balelungelo lokusapota iphathi ingqa yiphi abayibona. Umgabe kasela lutha ngalwenza ngokwe-political party, umuntu osesiba yi-advisor umbe ezihlalele laphana ehlale la impilo yakhe eqondileyo. Ukhangele kulumama wabo lo abamesaba kakhulu lo, kambe yena uzafika eguquleni khona. Abantu balendlela zabo ezepropaganda ukuthi khona besolise ibandla kumbe umuntu bemngcolise. Abantu baye ebantwini khathesi isikhathi sokutshintsha.
Sibonile njalo umongameli Mnangagwa uhle wethula owakhe umbiko.
Lwana ukhuluma phela laye asoze kunqome lokuyana ngobana vele baxabana laye manjena ngekhula phana, whether bangathi soft cool kumbe kuyini ulaphana nje akula muntu awuvoteleyo lapha. Kati yena vele urepresenta obani ngaphandle kokuthi urepresenta i-army laphana kumthaya amadolo laphana. Wethukile sifuna okunye okungenziwe ngokwathi akhijimana ku-press. So you find that ukuthi khona kukhona okuchayeleyo lapha entanjeni lapha. So naye udonsele ingubo ngaphi eceleni lakhe ukuthi egudumale alubane kazee vele tshone aku-adressa lokhuyane kumbe responda la ukuthi hayi ndoda lani ibona ukuthi into engelamsebenzana urisponda ngoba usuzwile amabali ukuthi avela ngaphi aya ngaphi angaba yingozi okungakanani kuma-supporters. Njalo laphana singakhohlwa ukuthi yona i-G40 leyo yiyo ekade ivelile ama-structures lapha. Urugejisa uzamile ukuzama sibile ukubakhuphakhupha laphana, kodwa-ke ngabakhuphanga bonke ngoba thina abanye siyabaza bakhona khona phana.
Ye, ungathi baningi njalo ezabelweni abalokhu besekela umongameli Mgabe.
Yes, baningi sibili izini khona lapha emathezeleleni lapha abakhona. Asiwayi phela kule G40 la osandi bona laba balabantu abahambe labo balabantu abasele bephakathi futhi abaphuma ngabonke. So bona labana yini abantu abazingozi njengoba vele umgabe ukuthile ukuthi yena bechiya la, kodwa bechiyela uSidini Sekeramayi. Khona lapho-ke yona uSidini Sekeramayi ulobani hamba nabantu bonke i-constituency yonke umbe i-province yonke eyifake laphana kochamisa.